Well, eqinisweni ukuthi kulokunandzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamizi zakobulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esisithethe. Siyakhumbula indaba liqalisa ukuthi iminyaka isiminingi abantu bekhangela ukuthi ngali project iyaqalisa. Kodwa eqinisweni lanxa kunjalo akutshengisi ukuthi kulesiqhubu esikhulu esenziwayo kwakhena. Esikuzwayo ukuthi kuye kwaba lohlelo komunye umsakazo lapho kwakubizwe umuntu we-city council, kwabizwa lo muntu owebhupra owayemele izakhamizi, kwabizwa la yena lo developer ubaba okuthiwa ngumoyo okwakubuzwana ukuthi kanti uhlupho lunga umoyo wakuchasa ukuthi hayi ingxaki ababelazo engaleze ezemuva ngale nezinye zokuthi indawo lezi ababesakhakizo indawo ezazi labanikazi okufanele bacale banegotiate ukuthi bavunyele ukuthi badimolishe bayakhe. Wathembisa ukuthi hayi khathesi-ke bazahamba ngesiqubu. Wathembisa njalo ukuthi phose umnyaka usuyaphela ifase yokuqala iyabe isiyenziwe yaphelela. So ke yikho sikukhangeleleyo lokho. Unfortunately indawo leyana ivalelwe ngamazenge kwesikhathi nxa udlile kungananzeli kuhle, kodwa ke njengoba sinanzele ukuthi indaba liyindaba usubuzile lasizayilandela ke siyezibonela ngathi amehle ukuthi kwenzakalani.
Manje ingxaki zona lezo okuthiwa zikhona zingazibangelwa ngezombusazwe na, njengoba kwake kwaba le nkulumo phambilini kokuthi kukhuphiwe itenda yokwakha leyo bhilidi?
Well, ingxaki ezazibikwa laphana ngolo owayephethe udeveloper umoyo wabika ukuthi okokuqala baba lohlupho lokuthi bewina itenda liyana bebeyinikeza baqhubeke besa futhi labo babengakatshelwa kodwa bagcina sebebale emanye ezibhebheni. Wathi wathi into yokuqala bayinanzele yaba lohlupho. Okunye futhi wasebe ukuthi ingxaki ezikhona yilezi ezokuthi kulama-buildings abekhona laphana abanye abantu ama-private buildings sokufanele lawo abe adilizwe ngokunye wabathathela isikhathi ukunegotiata khona kwelezo zinto. So-ke kodwa ngendlela abikangwa lezo ingxaki sezendlule babona ungathi khathi sebezahamba ngesiqubu. Kodwa nxa sinanzelela kwakungakhulunywa kakhulu ngendawo ngezombusazwe kangako, kodwa-ke singeke sazibaleka ngoba vele zihlala zikhona. Lanxa yena engazange aziveze usegcekeni zidala ukuba khona nje lanxa ziyabe zicathile.
Bakhona abakhala ngokuthi isigaba seMatabeleland sikhangela la kobulawayo akuphumeleli okuyaba kufuna ukwenziwa okufana le la khona lokhu kwakhiwa kwemoya kubangelwa ukuthi kungani isigaba siyabandlululwa. Likubona njani lina khonoku? Ngakuliqiniso na?
Ngasinanzelela ukuthi ukuncindezelwa kwesigaba njengoba usitsho lokwesi-marginalization akula mbuzo kuloko. Eqinisweni siyananzelela sibili ukuthi kusegcekeni ukuthi iwumganga lo emaNdebeleni ongenisa lobulawayo phakathi. Ngaso siya ekuthuthukiseni kwesigaba lama-projects aqakathekileyo kulokuncindezelwa okuthile. Uzananzelela into ezinezenzakala komnye umganga emashwandi kusiyale ngapho kungahambi. Sikhathi esikhuluma kanje ibulawayo ilohlupho lwamanzi, kodwa kule ndaba yezambetha water project esile minyaka kukhulunywa ngayo kwenzakala ilutho. Kwayishangani dem yasibuya layo bakathi kwakungathi izathu sukuzisa phela iminyaka isidona sasikwazi eminyaka onithi mingaki kodwa kwenzakala ilutho. Konke lokhu sekugcina ukuthi ikuncindezelwa and idolobha engelamazi ama-investors alibi khona kuyindlela yokwenza bomsingathola ama-investors.